Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilichome la sikhombisa kumbimbitho 2017 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
bala ukuthi uhulumeni athiyane lama artist ayenza ingoma kumbe ama poem eground ngoba ncane nalingafuni abadala bengafuna ngeground siza kuzwela khona phana esigomeni la kuma poet so yekela nini abantu bekhulume ngeground khona kuzasikhulula thina kumandanga sibe free.
Abakumsebenzi we-arts abagoqela abaculi labalingisi bathi uhulumende kumele achiyane lokubahlukuluza nxa bethe baqhuba imisebenzi emumethe udaba lwegugurawundi.
Udiba selesinalo lokuthi upresident Mugabe ngasatholakali kuleZimbabwe, usetholakala kwamanye amazwe nxa engekho kwelinye ilizwe uyabe sebuyele eSingapore. So kani nje ngupresident weSingapore osukayo eSingapore ayenza imihlangano kwamanye amazwe athize.
Umongameli Mugabe sesukile njalo elizweni elubhekise kweleSwaziland ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli yamazwe omanyano weSADC. Kuwoza Friday namhla silomculi wengoma ze-hip hop uGulliver 7 yena osehluphile kulezi nsuku ngengoma yakhe ethiwa Jackie Chan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakumsebenzi we-arts eZimbabwe abagoqela abaculi, abalingisi, ababumbayo lokudweba, abalobe bengwalo, abemidlalo yokulibazisa uZulu lokunye sebekhudaze uhulumende ukuthi achiyane lokubahlukuluza kanye lokubabopha nxa bethe baqhuba imisebenzi yabo emumethe udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kubika unompumelelo moyo.
Udaba lombhuqazwe wegugurawundi kunzima ukuba abakumsebenzi we-arts basebenze bekhululekile eZimbabwe ngoba iningi labo sebeke babotshwa kungela sizathu esicacayo lapho bezama ukuhlekisa kumbe ukulibazisa uZulu ngokuphoxa labo abasembusweni kumbe ukuveza isiga salombhuqazwe. Kulandela isisekelo sombuso esitsha esinikeza uZulu ukuba atsho imibono yakhe mayelana lomthetho ozakhuluma kabanzi ngegugurawundi, abalobi, abaculi kunye labaloba imidlalo bathi uhulumende uma ekhuluma ngokukhumisana umlotha pho ke bona babotshelwani ngoba imisebenzi yabo ilethwa ulwazi kanye lokuthoba amanxeba. Unkosikazi Priscilla Zitha uthi uhulumende kachiyane lembonyi kunye lababazayo laye wonke umuntu owenza umsebenzi okhuluma ngegugurawundi.
Sicela ukuthi uhulumende athiyane lama artist ayenza ingoma kumbe ama poem egugurawundi ngoba ncane nalingafuni abadala bengafuni ukukhuluma ngegugurawundi siza kuzwela khona phana esingomeni la kuma poet. So yekela nini abantu bekhulume ngegugurawundi khona kuzasikhulula thina kumandanga sibe free. Lina badala liyayazi igugurawundi li right li safe thina kasikwazi si confused. Sicela nini ukuzwa ngegugurawundi leyo khona sizaba li peace and reconciliation.
Umqondisi wenhlanganiso yemidlalo eye Victory siyanqoba umnumzana Desire Moyo uthe kabayeke ukulandelelwa lapho bethe bakhuluma kumbe basebenza ngezegugurawundi.
If it's the president or the minister this time around isikhuni kasichisi umkhwezeli so sicela ukuthi khona lelungise khona phana ekutheni ngubani ozagijimisa le bill sokuthonisiswa amacala onke ayenzakalayo manje khona lapha sithiyiwe. And kona lokho kumele ukhangelisisi kulabantu ababuzweyo kathi sekukhulunywa khona mina ngobani livela ngapi abantu engisebenza la mina mina ku Victory siyanqoba singabatha sikhalela ukuthi khona lisinike imvume yokubana sikhulume ngoba imduli yakithi lamanxiwa akithi kosikhobokhobo alobufakazi obubambekayo obuduna obuloboya mayelana nento esikhuluma ngayo egugrawundi siyakwazi silamanxeba akho khona lokhu.
Umnumzana Owen Maseko labanye abambalwa sebeke babotshwa ngemva kokudweba lokubukisa imifanekiso lokubunjwayo okubonisa ngegugurahundi. Udaba lwegugurahundi aluvamanga ukuvunyelwa ukukhulunywa ngalo sibisengwalo ezikhuluma ngalo ziyavalwa ukudindwa. Kuthi imifanekiso ayiphumi kumabona kude la kumisakazo yeZimbabwe. Njalo abakhokhela lesisiga basasembusweni. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umongameli Robert Mugabe usesukile njalo elizweni elubhekise kweleSwaziland ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli yamazwe omanyano wamazwe asezansi e-Afrika e-SADC. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuhlaziya udaba oluphathelane lokuthuthukisa amafekitali alesi sigaba njalo lokumanyanisa umnotho wamazwe e-SADC. Isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe umnumzana George Charamba utshele intatheli zindaba zephephandaba leThe Herald ukuthi udaba lolu lwethulwa ngumongameli Mugabe esangumgcini sihlalo weSADC ngomnyaka ka-2015. Abanye bayamsola kakhulu uMugabe besithi uchaphaza imali ngehambo zakhe zomhlaba jikelele yena engathumela iziphathamandla kumbe abasekeli bakhe. Ubikwa esebenzisa imali edlula izigidi ezintathu $3 million kuhambo lunye. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udube selesinalo lokuthi uPresident Mugabe kasatholakali kweZimbabwe, usetholakala ekwamanye amazwe ngenxa engekho kwelinye ilizwe, uyabe sebuyele eSingapore. So kani nje uPresident weSingapore osukayo eSingapore ayenza imihlangano kwamanye amazwe athize. Njalo khonokho ngibona thina kuthwala sibize kanzima ngendaba zokuthi kube kulokhu kubhadala izimali zokuthi umongameli abehlala engohambileyo.
Kodwa umongameli kuthiwa uyakhulumisana ngendaba ezimqoka.
Kuqakathekile mina mbonani lo umsebenzi ongenziwa sithi mhlawumbe isiphathantambo sezokukhulumisana kwamazwe. Ungaba nguminister of foreign affairs ungahamba nje lo msebenzi njalo uhambo lwakhe lungaduri kangako yena lungathathi imali eningi kakhulu yena upresident aphitsheke ngokusebenza ekhaya encedisa abantu lezi mali ezisalayo ngendaba yokuthi ningahambanga zizama ukuncedisa abantu abaphathiswa nzima kakhulu lizwi lweliningi elinileyo leli njalo lokwakha imigwaqo lama-bridge lezi zinto esifanelazenezo ezabhidlizwa lizulu eliphosela fana lozamqolo.
Nxa engekho umongameli akula mhlangano emqoka enziwayo efana lecabinethi, ungathini wena lo?
Mbona kami ikhonokho yikokwenza ukuthi iy'hambo zikapresident zisuke zihluphe kakhulu kuba phela nxa ehlala ehambele kuthuphile imihlangano eyaphezulu ekusebenzeni kukahulumende isukisela kale. Ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi wonke umuntu osebenzela uhulumende sesenzela umathanda nje, awusekho ukuthi uhulumende akhangele ukuthi ingatsha zakhe zonke zisebenzela ndawonye njalo zisebenzela inqubekela phambili yabantu. Mbonani khona okwenza ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi upresident ahlale eselizweni njalo atholakale okwesikhathesike kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu umphathintambo obona ngezemithetho njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ngamazwi akhe okuthi eZimbabwe liyawahlonipha ngendlela amalungelo kaZulu. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo eseGeneva emhlanganweni weUnited Nations ohlaziya udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Umnangagwa uthe lapho uhulumende weZimbabwe asilela khona kwezamalungelo, isizathu ukuthi uphanjaniswa izijeziso ezafakelwa eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika leBhilithane. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bayakulandula lokhu. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udubo luka Vice President Mnangagwa lokuthi amalungelo abantu kazangaze awafunde, mhlawumbe ukuthi wafundela empini kakwazi ukuthi amalungelo abantu afana lokuthi umuntu kabotshwa kungela sizathu esiphumele egcekeni, amapholisa akaphonga ukuthathela abantu izimali zayo emgwaqweni, amalungelo abantu atshengisela ukuthi indaba ezifana lokunyamalala kwabantu zitshengisa ukuthi abantu abavunyeli ukuba kabala amalungelo aneleyo. Amalungelo abantu agoqela ukuthi nxa abantu bengatshengisela ngokuthula kababotshwa kabatshaywa. Kodwa siyananzelela phela ukuthi iZimbabwe okweminyaka eminingi ivele umbuso weZANU uqiniswa ukuthi abantu kabavunyelwa lokuthi nje bathi hayi upresident kumbe uyaphambanisa into esifana lokuthi utshengisela ezitaladeni abantu kabavunyelwa nxa zikhona indaba ezabe zibahlupha. Yiwo amalungelo abantu ngakhuluma ngolawa. Ngibone ngani mina nxa esitsho yena uVice President utsho ngoba engazi ukuthi okuthiwa lilungelo lomuntu kuyini, yena wazi amalungelo abantu angenelanga mhlawumbe afundele empini.
Uthi njalo uMnangagwa lapho iZimbabwe engaba isilela khona kwezamalungelo kaZulu ingaba iphanjaniswa izijeziso ezetheswa uhulumende ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Uthini ngalokho?
Ukutsha abantu nxa bejengisele ezitaradeni, lokubopha abantu, lokunyamalala kwabo itayidamara, lezinto ezifana lazinezo kazilani lokuthi kulezijeziso zemnotho ezinikwe ilizwe yiBritain kumbe i-America kumbe i-European Union. Konke khonokho angiboni mina kuloku nzala lezijeziso lezi. Mbone ngani ikungazi mhlawumbe ukuthi ukhuluma ngani, njalo ukuthi uyabe tshelwe ngubani ukuthi akhulume sithini.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekweleBhilithane. Abesifazana abasakhulayo sebeveze ukuba zingcitshi emisebenzini ehlukeneyo ebivame ukuba ngeyabesilisa. Unkosazana Vanessa Machasi ngomunye wabesifazana abasakhulayo abafisa ukuba ngosomabhizimusi abafisa ukuba kwezamabhizimusi bekuzinga laphezulu koBulawayo osekhethe ukusebenzisa inkundla yebulenjini eFacebook. Yena ke usungule uhlelo lwemfundiso ngezamabhizimusi kulenkundla ekhasini eliphansi kwegama elithi Bulawayo Women in Business. Lapho abesifazana abahlangana khona bexoxisana njalo bephana amacebo ngokuzithuthukisa kwezamabhizimusi. UMike wabe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Machasi.
Abafazi bahlangane ukuthi bevuselelane ngendaba zokuthi beyenza amabhizinisi, lokuthi laba abavele bekhona beyenza amabhizinisi bekwanisa ukuthi beyenze ngendlela engcono, laba abangangenanga kumabhizinisi bethole ukuvuselela ukuthi labo bebone into abangayibambabamba beyenze.
Abosomabhizinisi abesifazane badlala indima enkulu okungakanani ukusiza inotho koBulawayo?
Ngibona ngani bayadlala indawo enkulu ngoba batholakala beyenza into eziningi ezijeneyo kuma-market. Baningi kakhulu mama ababambabambayo beyenza into eziningi. So I think bayanceda ukuthi labo i-economy kube le something eyenzakalayo. Although bengaba lokusizakala bazakwanisa ukuthi ama-business ababezawayenza yenza ibe le kunqeda economy in a better way beyenza imali ezingcono bengenisa imali ezingcono naso kulo sizo liyabe selukhona
kuliqiniso na ukuthi abesifazane abatsha abafisa ukuba osomabhizimusi basabe bebhekane lethuba elikhulu lokuncishwa imali lebhanga eyokuqala amabhizimusi
yeah khathesi njengoba ngiyode ngithi ukuthi abaningi uyathola maybe umuntu yabe yenza ibhizinisi yakhe thengisela ekhoneni kazwisisi maybe izinto ezingamnceda ukuthi ibhenki layo imncede ngoba labo awuthi ibhenki inika umuntu imali yabe ifuna ukubona ukuthi into zakho zihlelekile
kule khasi lenu linabo abatsha abaningi abesifazane na abafisa ukuba ngosomabhizimusi abalilandelayo
yeah baningi kakhulu abantu abakhanya befuna ukuthi befunde amabhizinisi ngoba abanye abaqeda isikolo maybe abangakatholi imisebenzi abasadinga imisebenzi kulokuthi umuntu ebehlezi sababona ukuthi hhayi nesikhathi sadinga imisebenzi ngiyakwanisa ukuthi into ngiyenza something
laba abafisa ukulithinta bangalithinta kanjani
bengasithinta sile Facebook page ebhalwe Bulawayo Women in Business i-cellphone number 0771-333-419
uNkosazana Vanessa Machasi ngumqondisi wohlelo lokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi enkundleni yeFacebook ekhasini elithiwa Bulawayo Women in Business. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luqhuba umhlangano wamalanga amabili ngenhloso yokuguqula imithetho yokungena lokuphuma kwabantu kulelo lizwe. Umhlangano lo ongenwa ngabaphathintambo bamazwe eSADC kugoqela eZimbabwe ulakho ukuletha inguquko enkulu kulimithetho okuyinto ezathinta kakhulu inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezethekelela loba ukuhlala kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Kulo umthetho omutsha ukungena lokuphuma kwabantu elizweni ofuna ukwethulwa nguhulumende wakwele South Africa okuxoxwa ngawo kulo mhlangano, ukuphiwa imvume yokuhlala elizweni kuza kuya ngokuthi umuntu uza kuba lusizo olungakanani kuntuthuko yakwele South Africa. Uhulumende ufuna njalo ukuthi kube lamavisa aphiwa izizalwane zamazwe eSADC ezizodinga umsebenzi kodwa zingela umsebenzi ezofundeleyo. Phansi kwalomthetho uhulumende ufuna uqinisa uhlelo lokwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. Lokhu uza kwenza ngokubumba iqula elihlanganisa bonke ababona ngezomvikela lokulondoloza ukuthula kube yibo abalinda emngceleni. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba uchela amanxusa angena lomhlangano ukuthi lo mthetho bafuna usuthise indingeko zelizwe kuqala bese ke ukhangela ezangaphandle kwelizwe.
Even in the midst and context of the tensions we have recently recurrently faced between local and foreign.
Loba nje siphathi wesivunguzane sokuthobelana kwemimoya phakathi kwabamanye amazwe lezi zalwane zakuleli siletha umthetho oza kwenqabela ukulwisana lokho. Lo mthetho esifisa wethulwe ugcwalisa indingeko zentuthuko lezo kuthula elizweni ubuye usuthise njalo okufuneka sikwenzele amanye amazwe.
Ufuna njalo ukuthi ezabelweni zonke zelizwe kube lezi ndawo ukugcinwa khona labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabuto Mabhena laye ongomunye wamanxusa kulomhlangano uthi bayungcoma lo mthetho omutsha.
Masikhangela ke draft white paper le ikhuluma ngokuthi kuzaba le SADC work visa iyakhuluma futhi la ngama cross border trade visa. So sicabanga ukuthi mayingaphumelela la abavele sebe khona e South Africa besebenza sicabanga ukuthi bazowathola ke lama document. Sikhokethina ke siyichayile ihlombe igovernment e South Africa ukuthi buye le draft policy enhle kangaka.
Uhulumende ufuna uqinisa umthetho wesiphepheli. Ufuna amaofisi asiza laba abadinga ukuzophephela abe semngceleni elizwe ukuze bavunyelwe kuphela ukungena elizweni nxa izicelo zabo zokuphephela zemukelwe. Isiphathamandla sogatsha lwendaba zasekhaya esibona ngezokungena kwabantu elizweni uMnumzana Jackie McKay uthi lokhu kuzasiza ukuvimba labo abangena elizweni besithi bafuna ukuzophephela kanti bona basifunela umsebenzi.
You will have the refugee reception officers there, you will have the status determination officers there.
Lama ofisi azasiza abazofaka izicelo zokuphephela ngokokuqala asebefuna ukuba izipepheli abafuna ukuphikisana lezinqumo ezizabe zenziwe ngezicelo zabo asebefuna ukuba izipepheli kokuphela kunye lengatsha zikahulumende ezipha uncedo
ngokwesifiso sikahulumende kulomthetho ukuthi umuntu wakwelinye ilizwe abe isizalwane sakule South Africa kuza kwenziwa kube nzima kakhulu. Uhulumende ufuna lalabo osekubonakele ukuthi balusizwe elizweni baphiwe isikhathi eside sokuhlala elizweni hatshi imvumo yokuba izalwane sakule South Africa. Abakwamanye amazwe abalamakhono emisebenzi asilelayo kwele South Africa labo bazaphiwa isikhathi eside sokuhlala elizweni. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla kwele South Africa okuyindlela yokuziphilisa abaningi eZimbabwe bazaphiwa uhlobo olwehlukileyo lwamavisa. Lumthetho ofiswa ngele South Africa uveza njalo ukuthi ebantwini bonke abethekelela ele South Africa eminyakeni esanda kwedlula labaxotshwe South Africa bengene ngokungekho emthethweni iZimbabwe ngelinye lamazwe amathathu aphezulu kuleli nani. Umnumzana Mabhena uthi abakuthandi njengezalwane zeZimbabwe ukuthi kube yibo abagcwala kwele South Africa.
Besifisa ukuthi ngayezalwane zaseZimbabwe ziyabhalisa ukuvota zivote ngo-2018 kube lo hulumende omutsha okuzakwenza ukuthi kungabi labantu abaningi abahlala becrossa amaborder besiza lapha eSouth Africa. Sibona iZimbabwe kulilizwe elihle njalo lama-minerals ukuthi nxa ilizwe lingaphathwa kuhle angeke sibe isiphephe lapha eSouth Africa.
Kukhangelele ukuthi izifiso zogatsha lwendaba zasekhaya lezi ezingakabi ngumthetho ogcweleyo zisiwe edale labaphathi ntambo kwele South Africa bese zisiwa eParliamente ngenjongo yokuthi zemukelwe zingakasiwa kuMongameli Zuma ukuze zibe ngumthetho ogcweleyo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Bayaziqhenya kakhulu abesifazana esigabeni seUmguza eMathabeleleni North asebesenelisa ukuzithengela impahla ezibiza bona ngenxa yohlelo lokulondoloza imali abayitshayelana eklabhini yabo maviki wonke. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane bemangweni weMguza bathi bacabanga ukusungula iklabhu yokutshayelana imali ngemva kokunanzelela ukuthi abenelisi ukulondoloza imali bebodwa kodwa bengahlanganyela ndawonye balakho ukukhuthazana baphumelele. Iningi labo lithi selenelise ukuthenga impahla yendlini enkulu, abanye ukwakha izindlu. Omunye wabomama abaphatheke emsebenzini yokuzithuthukisa ngunkosikazi Leona Ndimande wasemakwati emangweni weMguza. Ule minyaka engamachumi amahlanu lasithupha yokuzalwa njalo yena elilunga leklabhu yeKwayenza Savings Group. Ulandisa phezu kwenguquko esibe khona empilweni yakhe lokhe waqalayo ukuba lilunga leklabhu yemali waze wenelisa ukuthenga imbuzi zakhe wakha lesambuzi ngemali ayithola ekulimeni ingadi kuzalwa yilokhu kutshayelana imali.
Wasivuza ingqondo lokuba kwazi isimo sakho njengomama lelungelo lakho. Ngoba sesikwazi ukuthi siyaxoxisana bese ngomama abade nanxa uhlezi ekhaya thole ukuthi wena umuntu wokuthi elokwenza but kathi sesikwazi ukudlala isixoxisana nobaba sazi izimo zethu. Ilungelo lami nje lemuli yami nje sengikwazi lami ngumama olelungelo elinje ukwanisa ukuxoxisana lo baba sazi nesimo ukuhlolwa ukwenziwani sokwazi la ophila kanjani ngane uqalise.
Unkosikazi Catherine Sithole oleminyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa ngomunye njalo wasebethuthukiswe ukuphatheka kuhlelo lokutshayelana imali ekwelediswa amalunga okuqhuba imisebenzi ebalethela inzuzo.
Emuva impilo yayinzima singakangeni impilo hlelo lwama-clubs impilo zibe zinzima ngiwavele sibe singela esibe sikwenza and njalo sasingala ukuvuleka engqondweni sisithi kuphela singingumama sasisathatha lokuyana kuphela ukuthi ngingumama oyendele kuphela okwakathi sisekulama changes sivilathi lamakhulu futhi sibe lokufundiswa kokuqalisa kwama-clubs.
Uthi isiguqukile kakhulu impilo yakhe unkosikazi Thole lemuli yakhe esesanelisa laye ukuzimela njengowesifazane osevuleke amehlo.
Saqalisa ukwenza amabhizinisi safundiswa njalo ukuthi after usuzuzile ngebhizinisi yakho inzuzo yithola ungayenzani ngayo besides ukuyidla ungayenzani. Saqalisa ke ukuthi ulawe even imigano ingubo kathi sengathenga ngaqalisa ngokuthenga imbuzi kodwa kwakathi ngingathenga inkomo ngithenge last year $400 ngingathenga ngayo inkomo.
Abesifazane laba bathi bafisa ngabe batholiswa usizo lwemali ethe xaxa baqhelise amabhizimusi abo amancane akhule aze abe ngamakhulu benelise labo ukuqhatsha abanye omama labasakhulayo ababhekana loduko lokusilela kwemisebenzi ngaleyo ndlela bedala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngisemguza ngingumevisi Gama.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday lamhlanje si lomculi wengoma ze hip hop uGlover 7 yena osihluphile kulezi nsuku ngengoma yakhe ethiwa Jackie Chan. Kubika uJoseph Njanji.
Welcome to the city of kings. Yeah, she my city like my baby baby. She shining like a dime, she my queen baby. I be on my throne on a daily baby.
uGlover 7 ngumculi wengoma ezohlobo lwe-hip hop njalo igama lakhe elisesithupheni ngunkanyiso moyo ezomculo uziqale ngesikhathi esafunda isikolo semzingwane ehlabela labangane bakhe. Igama elithi Gulover 7 uthi wazinika yena ngokwakhe.
Ibizo elithi Gulover 7 ngazinika mina ngisithi mina ngi-perfect representation yomuntu ophuma elokishini yoGulover. Abantu bonke nje elokishini sithanda ukubizana abogulover, abotsotsi, abobandi. I-7 being the number of perfection. So Gulover 7, Gulover ophuma elokishini o-perfect nje intwana yaselokishini entwempu ephuma elokishini.
Esikolo labangani bakhe babetshaya umculo wekwaito kodwa ngokuhamba kwesikhathi uqale ukuthanda umculo we-hip hop waqala ukucindezela ama-mixtape. Eyokuqala i-mixtape ethiwa All Sweat and No Play uyikhiphe ngomnyaka ka-2009 kwathi ngo-2010 ukhiphe ethiwa Kasi Slanging. Iingoma zakhe ziqale ukutshaywa emsakazweni ngo-2014 lapho esekhuphe ingoma ethiwa Daza Tutopola ayicindezele esebenza ndawonye lo-Calvin. Kodwa ingoma iyo emenze wazakala kwele Zimbabwe ngethiwa Gijima ayikhiphe ngo-2015. Kuthe kungakapheli umnyaka ka-2015 ukhiphe idlalade elithiwa Color of Dreams elile ngoma ezilitshumi lesithupha. Idlalade leli lifakwe kumncintiswano weZimbabwe Hip Hop Awards lapho akhethwe khona ukuba umhlabeleli omutsha wokuncinte abanye i-Best Newcomer. Ngo-2016 idlalade lakhe leli lithethe isicoco sokuba i-Best Album kumncintiswano we-Midlands Hip Hop Awards. Kulezi nsuku uGulover 7 ule ngoma yakhe esihluphile ethiwa Jackie Chan yona icindezele Velocity Studios esebenza lo manjinela uPhezi kanye lo Raymond Sibanda ungewahlanganisa iziginci.
UJackie Chan yingoma yokuqala ku-album ebuyayo lonyaka ekaGulover 7. Bengaka announce ngakho lokho ukuthi ngizakhipha i-album. Like, it's doing quite well on radio and I'll be shooting a video for it in 2 weeks time. Libe lokho liyivotela kuma radio station ingoma le ngoba yikho kumele kuvele khona ukudla kwaGulover.
UGulover 7 uyazibhalela ingoma zakhe njalo uthi uloba ngezehlakalo ahlangana lazo empilweni. Iingoma zakhe ziyatholakala ebulenjini kuSoundcloud, ekhasini lakhe leFacebook kanye lakuYouTube. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kuLife Talk lamhlali ngayikatshana sixoxa ngomthetho oqondisa uhlelo lokuxolelana we-National Peace and Reconciliation Commission Bill. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.